ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayabehamba, abanye bayabevakashela, abanye let's say uphuma eprovinsi kumbe uphuma eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radio iyabe sine pressure eyiningi, iy'moto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi u-driver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because into zonezo eze-human error ziyabe zikhona kathesi.
Yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwabe kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga akahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wa-driver naphi. But siyabona kathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe le-defensive, abe le-medical. But konke khonoko lingakhangela imoto kathesi ezihamba nabantu ama-long distance ona lawo ngabafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisi ukuzibamba. Sebona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi awu-drayiva kasekho sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonoko akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ngikhangele imoto yangikhona kathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of finish, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance, which means when the accident khonapho avela abantu bonke besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service langikhona sikilikhathesi nakanyela imoto zankhona lezi aziseviswa.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-TRP during ama-holidays leyo, kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le kule-team ade ikhona ekwamtare i-TRP le-Traffic Safety Council ade ne-chai i-enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City ifuze ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then betele i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa nokubomba ukuthiyela ukuthi an educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic.